Osomabhizimusi bamakampani ezimota lamabhasi athwala uZulu bakhala ngokuqonga kwendleko yokulondoloza izimota zabo ukuze zilungele ukuhamba emigwaqweni ngenxa yokonakala kwemigwaqo yelizwe. Abatshayeli bona bathi imigwaqo le ibulala izimota ibuye njalo ingezelele ukwanda kwengozi zemigwaqo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi minengi imigwaqo okumele ilungiswe edolobheni lakoBulawayo.
Isimo somgwaqo koBulawayo kade sisibi sibili kakhulu. Imigwaqo eminingi awuhambeki, kulamagodigodi. So ke siyananzela ukuthi i-council imemezele ukuthi sokusetshenzwa zama ukuthi balungisise umgwaqo oluveve, and esibonile sokukathi sokusetshenzwa kuyinto enhle njalo siyezwa lokuthi uhulumende uthe uzangenisa enye imali ubala ukuncediseke. Imigwaqo eminingi vele iyonakele, besifisa ukuthi ungabi luveve rod kuphela, kodwa imigwaqo eminingi ikhangele siyana. So esingakusho ukuthi engxenye njengoba i-council siqalisile ukusebenza nohulumende efake imali yokuqaphela ukuthi imigwaqo abayinazi banazela imigwaqo leyi ehamba lapho kule ndawo ezigqatheke khona njengama-clinics.
Umnumzana Gibson Ndlovu, otshayela izimota ezithwala uZulu, uthi imigwaqo le isisenza kube nzima ngoba imota sezimele zihlale zikhanyelwe njalo nje, okuba yindleko eyenza ukuba nzima ukuthi bathole inzuzo efaneleyo.
Imigwaqo enjengalo uluveve road imigwaqo ebhizi okwamagama njalo kumele ihlale isebenziseka. Amagoda asegcwele kulomgwaqo abe senza sihlale njalo nje sikomakanika okuyinto eqeda imali ngoba uzathi kumele usebenze imoto ayifile njalo kumele usebenzise imali osanda kuyisebenza. Lokhu akuseyikho ukusebenza nxa sekunjalo ngoba sesisebenzela ukuthenga amaparts emoto lawo makanika.
Unkosikazi Sanele Mlalazi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imigwaqo yonke idinga ukulungiswa edolobheni, hayi oweluveve kuphela.
Uluveve road umgwaqo obhizi kakhulu olemota eziningi, lengozi zibaningi lapho zibangelwa isimo somgwaqo. Siyathaba kakhulu nxa usulungiswa, lokhu sokungehlisa izingozi kanye lokufelwa zimoto zingangena kuma-potholes. Amanye angagcwala amanzi ama-potholes akhanye, kodwa kungalungisiswa wona wodwa, imigwaqo yonke ifile ifuna ukulungiswa edolobheni.
Lokhu sekwenze ukuthi uhulumende weZimbabwe kanye logatsha olweZimbabwe National Roads Administration iZinara befake imali engamabhiliyoni alikhulu lamathathu, i-130 billion, ukuze ilungise imigwaqo engamakhilomitha azinkulungwane ezilitshumi, i-10,000 kilometers. Lolu hlelo lukhangelele ukulungisisa imigwaqo emqoka elizweni. Ngesikhathi esifanayo ikhansili yakoBulawayo layo yazise ukuba iphakathi kokulungisa umgwaqo weluveve. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuthatha inyanga ezintathu njalo kukhangelelwe ukuba kusetshenziswe izigidi zamadola ezingamakhulu ayisikhombisa, i-$700 million. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.